Olamukela emoyeni ngenjabulo nguntungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ndabe khona ile ivele siyaba sikhala ngayo ukuthi ubaba lowana ukuyina kwakhe azivumelani lakho. Ngakuyikuthi uzafuna ukuthi ekhulume lathi singamamemba zeparliament nasikhathi siseselokukhala ukuthi ama-election kahambanga kuhle laye kafuna ukuvuma ukuthi hhayi kwaba lokuqhuthubeze.
Ibandla le-MDCT lithi amalunga alo asoze aphatheke emkhosini wokuvulwa kwedale lephalamende ngumongameli Robert Mugabe ngeviki ezayo.
Umbiko lo ulobuqiniso phakathi because singananzelela ukuthi intatheli zindaba zeZimbabwe kusukela ngo-2000 kusuke kwaba le-politics eziningi. Kusuke kwaba nama-journalist asebenzela uhulumende nama-journalist asebenzela inhlanganiso ezimeleyo. Nxa i-journalist esebenzela inhlanganiso ezimeleyo izikhathi eziningi yathola ukuthi abantu abavumi ukuthi uMorgan Tsvangirai urongo.
Inhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe yethula impumela yenhlolisiso eveza ukuthi intatheli izindaba zeZimbabwe kazisaqhuba umsebenzi ngemfanelo ngoba kulokungenela okukhulu kwabezombusazwe.
Inani lamalunga wesifazana kudale lephalamende selikhuphukile kulandela ukhetho lwalonyaka lanxa iningi labo lingene ngendlela ye-proportional representation.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo. Impumela yenhlolisiso eyithulwe izolo inhlanganiso yentatheli izindaba iVoluntary Media Council of Zimbabwe iveza ukuthi intatheli izindaba zeZimbabwe kazisaqhuba umsebenzi ngemfanelo. Ugwalo lwalimpumela luthi ukungaqhubi kuhle umsebenzi lokho kuqalise ngomnyaka ka-2000. Ibandla leZANU-PF lize lethuswe lukhetho lapho ibandla le-MTC elaphosa lanqoba khona. Luveza ukuthi ababhala indaba kube kumaphephandaba lemisakazo engaphansi kukahulumende babhala kubi ngabangathakazelelwa libandla leZANU-PF. Kuthi ababhala bekumankampani azimeleyo labo batholakala ukuthi babhala kahle ngamabandla aphikisana leZANU-PF. Lolu gwalo luphinde lwaveza njalo ukuthi intatheli izindaba eziningi sezithatha ukufumbathiswa nxa zibhala izindaba.
Ukutholakala njalo ukuthi lanxa isimo lesi sike saba ngcono kulo hulumende womanyano, imbiko eminingi ebibhalwa zintatheli izindaba ngesikhathi sokhetho ebitshengisa ukuthi akusabukeki ukuba yintatheli izindaba elizweni njengoba iningi lazo selisekela amabandla ezombusazwe. Ugwalo lolu lulotshwe ngumnumzana Wallace Chuma ofundisa ekolitshini le-Cape Town kwele South Africa emele iVoluntary Media Council of Zimbabwe. Ake sizwe umnumzana Zenzele Ndebele obona ngenhlelo ze-Radio Dialogue exoxa ngalolu daba lo-Gibbs Dube we-Studio 7.
Umbiko lo ulobuqiniso phakathi because singananzelela ukuthi intatheli izindaba zeZimbabwe kusukela ngo-2000 kusuke kwaba le-politics eziningi. From uJonathan Esiba ngumphathi ntambo wezokuhanjiswa kwembiko kusuke kwaba nama-journalist asebenzela uhulumende nama-journalist asebenzela inhlanganiso ezimeleyo. Nxa i-journalist esebenzela inhlanganiso ezimeleyo izikhathi eziningi yathola ukuthi abantu abavumi ukuthi uMorgan Tsvangirai urongo kumbe uWelshman urongo. Ungathi abantu be-opposition barongo susebenzela izanu kumbe singumuntu wama-CIO. Kukanti njalo abasebenzela uhulumende abamelanga besole lokho kwenziwa nguhulumende. Ungavele usole lokho kwenziwa nguhulumende usebenzela khona sekuthiwa singumuntu we-opposition suthengisa. Okunye njalo yikuthi singananzelela futhi kule problem yokuthi ama-journalist kaholi imali eningi. So isikhathi esiningi ama-journalist sephila ngokuthi kuthiwe hawe mina ngumfana kazibani, lo ngumfana kazibani, usuthengela utshwala, sunikwa i-10 cents yokuthi ubhale isitori esihle. So as long ama-journalist esurviva nge-brown envelope ukuthi kumele ubhalele i-NGO le story ukuze uthole imali kumbe ubhalele ikampani le ukuze uthole imali kumbe ube ngumuntu kabani. Isikhathi esinenxa ku-campaigner uzathola ama-journalist ehambala ama-politician enikiweyayo i-transport behlezi ngemuva kule cooler box yotshwala kumbe into ezinjalo. So wena siphilele ukunatha utshwala lokuthengela ukudla. Nxa abantu besenza ama-press conference bathi nxa kungela kudla ama-journalist kasoze ebuye. Ungathiwa kule press conference umuntu obuya e-press club nguye oselithengela utshwala. So at the end of the day aba objective njani lina lisidle esikwameni sakhe. So sekusenza ama-journalist ebengabantu labana bokuhlekisa abayanga abacela amadola every time nxa behlangana lomuntu kulokuthi bebuza isitori.
Pho-ke kumele kwenziweni Ndebelela?
Ama-journalist amele ezehlukanise le politiki. Singakhangela ama-election la adlulileyo maningi ama-journalist ke a conteste and ama political parties. Siyakwazi ukuthi Superman Dwanzero ongumunye umuntu oona omesi umnikazi wemisakazo lokwezindaba eZimbabwe. Ukonteste engumuntu weZANU-PF. Obviously khona umbana sekukompromise abantu basebenzelayo. Bakhona abanye futhi ama-journalist emaswingo ngale abakonteste under MDC. So as long ama-journalist engehlukanisi ukuthi mina lo ngumsebenzi wami, nxa ngifuna ukujoin i-politics umene ngiqale ngichiye lokwezindaba bese ngijoin i-politics kuzaba le problem.
Lo ngumnumzana Senzele Ntebele we Radio Dialogue obekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7.